ikhansili yakobulawayo esidwebe emingcele emisha i-Grand Master Plan egoqela amalokishi lezigaba ezibalisa inhliziyo emthunzini Hopeland, King City, Lavendale, Rangemoor lezinye. Ikhansili ithi abazakuba ingxenye yayo bazafakwa engwalweni zayo okuzakwenza ukuthi bethole amanzi ahloliweyo, babe nezambuzi zakulezi nsuku njalo bebuthelwe ingcekeza. Ukuqhela kwedolobho leli kungavunyelwa nguhulumende. Amakhansili agoqela eyemguza, Matopo, esigodini kanye letsholotshwa zamanyana loBulawayo. Isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi okwamanje bakhangele ukuthatha indawo lapho abanikazi bomhlaba abazicelele khona. Uphinde wathi uhulumende nguye lomlando wokuqhelisa umngcele wesabelo sakobulawayo phansi komthetho we-Presidential Proclamation 15E of 2004 okuza kwenza idolobho leli lithuthuke ngokuyisilinganiso samakhilomitha ngamachumi amane, 40 kilometers indawo zonke.
Amapolisa boundaries ebekhangela kakhulu nohulumende ukuthi aqhelisa njani uBulawayo eziprovinsi. Lokhu kuzabandla uhulumende. Thina njengedolobho lakoBulawayo siyenza okuthiwa yi-voluntary incorporation.
Umnumzana Lovemore Sibanda owathenga umhlabathi okwakha indlu eMbundane ngomnyaka ka-2000 wakha njalo waqala ukuhlala khona ngo-2017 uthi kalamanzi empompi. Uthi kuzwisa usizi ukuba basebenzisa izambuzi zemigodi. USibanda uthi mayekhangele kulokitshe eliseceleni kwawo elemganwini elingaphansi kwedolobho lakoBulawayo kuthi akhale ngoba lithola amanzi njalo izambuzi zilamanzi lezibi ziyabuthwa.
Amathelethi nalabasebenzisa amabhetho siyanambonani into enhle kakhulu ekuphela kwesikhathi sibonani isebenzile kakhulu futhi singathola usizo esiningi kakhulu kakhulu ngoba le into vele yayidula ikhona antiredi yasuka i-4 kilometers yabe liyanda sikhansi lakoBulawayo.
Unkosikazi Gertrude Dube laye ohlala eMbundane uthi bathwele nzima.
Lapha kuphele ukuzathela kona ngalo kwasizathu.
Ziyathaka lezakhamizi zemthunzini. Unkosazana Natasha Moyo leminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasikhombisa 27 uthi sebekhathele ngezambuzi abazisebenzisayo ngakho ke kuqondile ukuba bebephansi kwekhansili yakoBulawayo. Kukhangelelwe ukuba uhulumende uza kwamukela isicelo sekhansili le ukuthi iqhelise umngcele njengalokhu ekufisayo okungenza abahlali abahlala ezigabeni ezitshiyeneyo bethole amanzi ahloliweyo lokunye okungenza behlale kahle. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, yimi uNgcwele Dube.